inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe Exemption Permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi zingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke umphathintambo wezangaphakathi kweleSouth Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa ngolwasemzini aphini, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo yeSouth Africa.
Singathi-ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini okuthiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet, uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona. Yikho uthi yena kule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawo amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalabana Zimbabwe Exemption Permits, kujoni lokho?
Kutsho ukuthi nxa uminista engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avele walutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023. Kodwa sekunanzelelayo ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi, kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezo zincwadi basazoba lazo kuze kuye phela. Esikunanzelelayo futhi ukuthi i-Helen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo, isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani, ngoba ukuya kukaminista enkantolo kususpenda i-implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yaseFitoli. So-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala. Inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli, isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona, ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha, babengabuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani.